Wacula umculo olodumula kumajavana wathi kuleli lizwe sake sashayina waphinda wathi ithila moya elamathambo ngabe idlala njani uDouglas British mloyi kambe ke udlala kanjani konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu wazalwa kobulawayo wafunda khona waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda pho waqala njani ke ukudlala ibhola le-Highlanders
right on reserve side ngangu 1973
uBritish wayengumvimbi kuqembu lamahlolanyama wayethakazelela ukudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela kuKwaLenders I was the youngest player and then ngiretire ngitase ngi-oldest player so uyazivela amalokozana kona achiyeni tore zingadlala la yesi but I enjoyed kakhulu ngilo Zanda. Hayi ikakhulu khonapho sensiya retire sona sisenda ku Zanda.
Abasekeli bebhosi babesithi ke vala ngebhethu Dagi ngesikhathi edlala eHighlanders ngoba esaziwa edlala ke ezenguqu ezingeni eliphezulu. Wakwenza njani ke lokhu mloyi?
Hayi khona ukukhuma iqiniso. Mina ngake sinikele ku-try. Hayi ngo ama strikers hayi khona simply they were dangerous futhi ngakuthi ngithi low hayi kwakuzima so nangangizinikela futhi hayi wot try and shut them out asathanela kwasala i-league nje kuphela yodwa i-league yeyasalayo kuphela yo pithi i-rosebom ithibuko hayi thibuko sokungani ngeyethu kwasokumele nje basiningise ukuthi hayi thathani i-castle cup izifa well i-castle cup yayi-castle cup nini but yagcina sekuthiwa yi-zifa cup o-independence labo
umloyi esekhumule ijogo wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiretire vele bahle bathi ngona ukungena ukucoaching rights and thethe kama-certificates lawa asokuthiwa khona o-right ngona uye kuma-lower division ngahamba kuma-lower division sp ngachova right ukuthi lami ngitholeni i-experience mbayimbayi hayi ngase bengifake ku-Highlanders an assistant coach ngaba ngu-assistant kalokuzinto kukamadinda
uBritish uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe la kulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga
angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala but there is a big difference le difference yikuthi na one out ngiqale ngokuthi la abafana kathi sibadlalela imali thina it was all about passion right abaqinanga because lokudla bakudlala thina sidlala sasisiphekile isitshwala sisiphekele thina isitshwala esiyifuna right ufanda ukuthi sasiqinile ukudlula abafana mali abafana babedlala labo right
abantu bathabake badlala ibhoso kumele kube yibo abakuphatha isikhundla kuqembu le-Highlanders ubona njani ke lokhu mloyi
kunzima in the sense yokuthi ha ukuze ungene laphana ya ukuze ungene laphana phela sokumele ube le mali manje thina singonjwada silalutho kathiwa trying alokuze siyefika khona pana angazi into sizafika siyakubeka unkulunkulu lokuthi hayi sizefika lapha phezulu khona ngani
uBritish Douglas mloyi uthi uzathembela enkosini ukuthi ngolunye usuku uzaphatha iqembu le-Highlanders kumbe aphiwe isikhundla sokuthi aqeqeshe okwamanje kenza lutho kwezemidlalo wenguqu ngimele studio 7 ngisebabafulu stadium kobulawayo igama lami uYesu Jesus bani.